So we see card descend up on VOA in Debele.
Divana kwezekuseni mthwakazi lamhlanje ngolwesihlanu mhlaka 2 kuNtulikazi 2021 igama ngontungamili inkomo nanzi ezihamba phambili
silokhu sikujumo lokudinga ukuthi abantu bengahlatshwa ijekiseni le ingapi
kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 ngeCOVID 19 eZimbabwe izolo
siyathola imbiko esuka emawadini ukuthi kulendawo esezilohlupho lokuthi bazithola amanzi ikakhulu indawo esizizwa iphumla south kodwa athi iphumla south yonke
amanye amalokithi akobulawayo asezaqeda iviki engelamanzi abasekeli bakaJacob Zuma bakhalise isibhamu emzini wakhe enkandla besithi abasoze bavume ukuthi aye ejele zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 ngeCOVID 19 eZimbabwe izolo kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1357 belomkhuhlane lo lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isishiyangalombili 1808 asebebanjela umkhuhlane sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amahlanu 51221 abahlatshe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezinhlanu 5537 kuthi abahlatshe esibili bona bazinkulungwane phose ezine 3985 asebehlatshe eyakuqala bonke sebengu 782,698 asebehlatshe eyesibili njalo ingeyokugcina sebengu 559,262 olwela amalungelo oluntu othi uJonefo le esibhedlela sempilo kobulawayo kuthange waze wasuka engahlatshwanga umnumzana Decent Bajila utshele usithandekile Mhlanga westudio 7 ukuthi uhulumende kumele avule indawo eziningi ukuze kuhlatshwe abantu ngobuningi
kungolwesithathu ngelanga lokugcina lenyanga kaJuni uNhlangula ngisukumile labanye abangani bami sabangu-4 sathi ake siyenihlatshwa ijekiseni lele lokwenqabela ukumemetheka kwengculaza yekorona besivele singabantu abakukholelwayo ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu behlatshwe kodwa ngesizathu sokuthi ithe ivuya le ijekiseni bekuthiwe ngeyabantu abasebenza lokho okuthiwa yi-frontline work sazikhangela sazibona njengabantu abangekho ku-frontline work savumela ukuthi abaku-frontline work baqale bayehlatshwe yikho ke khathesi besilokukholwa ukuthi hayi sokuvulelwe wonke umphakathi sezwa ukuthi kulezi ndawo esezibekwe nguhulumende ukuthi abantu bengahlatshwa khona kuviki eliphelileyo abanye siyabe sincedisana ngolwazi bebese central kumbe kuthiwa i-United Bulawayo Hospital UPH behlulekile labo ukuthi bangene ngesikhathi bathethe isikhathi eside belindile ukuthi bahlatshwe thina-ke besisempilo fike kuseni sibili u-8 engakatshayi lakho bekungakavulwa bebevele abantu sebengale kwe 200 abakade bengaphambi kwethu. Sazama ukuthi sifole lati khonapho ukwaze kwadlula imini enkulu u12 kwathi sokusemini ezwayo ngabo 1 sokusiyalanda u2. Sabona ukuthi njengokuba sesikukhefu sokuvalwa masinya kuza kuba nzima ukuthi sibuyele ngasemakhaya ngenani labantu akade bephambili kwethu. Kwathi sokusiya chaya ke u2 sasuka sabuyele emakhaya.
Lisuka lapha lizakuya ngapi labangane bakho uze lithole umjovo?
Silokhu sikujumo lokudinga ukuthi abantu bengahlatshwa ijekiseni le ngapi. Sisazobhoda njalo ke sizame e-UPH. Sizame futhi lasengutsheni kodwa ijekiseni ikhona kuze lezi zibhedlela kodwa abantu bayayandela. Uhulumendu bengakwenza kube lula aluba ubengayenza khona okuyani kwakukhona kuqala kusayenziwa ukuthiwa ngeyama frontline workers. Ijekiseni le ibe khona ezibhedlela ezisebantwini kumbe ngithi emakliniki asemphakathini. Ike yaba khona ekliniki eluveve, ekliniki ePhelandaba, ekliniki eNkulumane le ndaweni ezitshiyetshiyeneyo. Aluba uhulumende uyavisela kube njalo isichobexobe lesi sisibona izolo empilo singanyamalala.
Umnumzana Disen Pajila ulwela amalungelo kaZulu. Uhulumende yena uthi yeza imijovo eminengi ayithenge kwele China njalo ukhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa. Amanye amalokishi akobulawayo abikwa esezaqeda iviki engelamansi. Lolu dubo lubikwa lubhahe kakhulu emahatshula kanye lengxenye ephumula. Umasipala wazise ngeviki edluleyo ukuthi ezinye indawo zaleli dolobho zizaswela amanzi okwamalanga amathathu kusukela ngolwesithathu ngoba kulungiswa impompi zamanzi. Kodwa ezinye indawo ziqale ukuswela amanzi ngempela sonto. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi.
Siyathola imbiko esuka emawadini ukuthi kule ndawo esezilohlupho lokuthi bazithola amanzi ikakhulu indawo esizizwayo iPhumla South kodwa hathi iPhumla South yonke. Siyacetshisa izakhamizi ukuthi kulezinye indawo ezilohlupho lwamanzi njalo amanye amanzi kuthi ayabuya abuya nyamalale njalo silazo ezindawo ezinjabo womzilikazi ngapha siza kule ndawo ezihlupho olufana nayo oQueen's Park kube lohlupho olufana nayo besithola leyo mbiko kuma structures ethu akhona ngale ukuthi amanzi ayahamba yahlala izindizi suke engekho. So ke yiluhlupho abantu ababhekane lalo lokuthi kambe bazaphila njani nxa umumo uchube usiba yilesi abantu engelamanzi.
Siyabona ukubana lo umnyaka izulu linile kuhle sibili kodwa udubo lwamanzi lukhanya lokhu luqhubekela phambili kungakubangelwa yini lokho?
Well izizathu zingabe ziningi kodwa esinye sikunanzelela sikuthola kulama basic pipe. Ama basic pipe akhanya ayandile kakhulu asilandabuka silasho ukuthi iqiniso yini but engxenye ukuthi ama pipes akhona asemadala so kungaba le basic pipe kubangela ihlupho lokuthi sokuvalwa amanzi indawo ezininzi zama ukulungisa khonapho sebelungisile futhi after a few days wathiwa sokuchayile phose ngakuyo ihlupho luba khona kodwa olunye oluya siluze likhulunywa ngalo kuyena lincaka esikhathi kungahamba amagetsi kuzigaba zenezi lapho kufanele kuponshwe khona amanzi kuba lolu hlupho. Kodwa ke olunye uhlupho esinalo iPhumla South asilaqinisa ukuthi kanti kungani ngoba vele ilo hlupho isikhathi eside ingxenye sokudingelwa amanjinela becouncil ababoni kanti into le bengayilungisa njani ngoba iPhumla South ulenza ezihluphayo okuthi lanxa amanzi ekhona abuya abuya nyamalala and uthole ukuthi uhamba noma wanani ongathola ukuthi ubone kulezi zindlu ezilamanzi uchaphe nje khona apha engxenye ezi-3 ezimbili ezidathu uzwalezo kulezi zindlu ezingazibela amanzi. So ke uhlupho lwakhona ngabona ngokubona kwethu le thing ukuthi engcenye kulungiswa ama pipe akhona ukuze tahambelane kuhle ukuthi xa inika amanzi anganika abanye ancitha abanye so ngokunye engcenye ngayokwala khona ukufala i council lama engineers babona ukuba kulungiswa ngoba kule ngosi ebantwini
njengoba sikhangelane lo bubhane lwe COVID-19 ukusilela kwamanzi lokhu libona ungani akusoze kufake izakhamizi engozini na
isikhathe siphila kiso isikhathe sibuhlungu njalo esilengosi esebhubhane le COVID-19 njoba ezinye iziqondo sezilayizo ezilethwayo yi World Health Organization le Ministry of Education le Ministry of Health ukuthi abantu kufanele bahlale begeza izandla kube le hygiene ephakemeyo abantu bahlale behlanzekile izindawo zihlanzekile lawo behlanzekile yabimzimba kodwa ke nxa sokushuba lohlupho lwamanzi lolu abantu bengasathola amanzi kubona ngathi kule ngozi enkulu yokuthi engxenye sokungenza phoselwe umkhuhlane unganqandeki kuhle uqhubeka umemetheka nje okungani nje kulezi suku uhlubhedu kodwa singasakhulumpela ngobhubhane ziningi izifo ezile ngozi ngakungela amanzi okholera bangaba leyo bangasihlasela futhi lapho
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umasipala waleli dolobho yena wethule umbiko esithi uphezu kwalo loludaba Abasekeli bakamnumzana Jacob Zuma yena owake waba ngumongameli wele South Africa abangena kumakhulu babikwa belokhe bebuthene emzini wakhe enkanhla. Umsakazo we-SABC uvika ukubana abanye babantu laba badubule isibhamu emoyeni izolo befunga besithi kabasoze bavume ukuthi umnumzana Zuma ayepika ngemva kokugwetshelwa ukudonsa umnyaka olenyanga ezimbili ejele. Uzuma udliwe ngecala lokweyisa inkantolo ye-Constitutional Court. Yona ethe kumele abe sezinikele emapholiseni ukuze aqale isigwebo sakhe kusiyafika ngesonto. Sixoxele ucubungula ezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Singakhangela ukuthi izinyanga ezidlileyo nje leminyaka le edlileyo vele indlela uZuma akade iphithwe ngayo. Bekusitshengisela ukuthi kukhona okuzaba khona okukhulu lokho sokusenzakala kungabe kuyikuqala kwakhona and futhi sibonile kumaviki adluleyo umongameli we-ANC onguye ngumongameli welizwe uCyril Ramaphosa esithi yena iqembu lomkhonto wesizwe kuselaqeda umlando walo wokulwela ilizwe ngezinye indlela akusela sidingo sokuthi liqhubeke liziphatha ngendlela eliyiyo yona esesenze singathi ngesilungu is to disband them uyabona ukuthi khonokuyana kusitshengisela ukuthi vele ukhophelo lukhona lulempande lugxikile kakhulu so akumangaliso kwenzakalayo yikho ubona nje isimo sangona sinjiyana inkomo
so kulokufuthelana okukhulu kwele South Africa phezu kodaba lolu okwesatshelwa ukuthi kulakho ukuphehla udlakela ubona kungaba lodlame yini
into le evele sikwa nje ngayo engibona ngazani ibanjwe ngendlela embi kakhulu singathi ngesilungu kuba careless eqinisweni kungenzeka ukuthi kube lodlakela entweni le kungenzeka sibe ukuthi into le ihlulu izizwe zase South Africa kakhulu ngoba vele lona izizwe zase South Africa ilokheli lemthwasilanyana yabantu abami labelungu abalokhe bengazwisisa ukuthi isimo somuntu omnyama sinjani bese kubuya abantu abamnyama abaningi aseliqalisa ukubona ukuthi isimo sabo sinje sifuna ukuguqulwa ngayiphi indlela ngikhuluma kunje ungakhangela abaningi abantu abasekela uZuma bathi bona uZuma ungomunye wenkokheli ze-ANC ozalileyo ngazo zonke indlela ukumela uZulu omnyama jikelele uZulu onsundu jikelele khona kuyana i-ANC iyayidivida kuyalidivida futhi lelizwe kungabangela ukuthi nxa kungaqhubeka ngaleyo ndlela kungaba lodlakela e-South Africa isimo esikhona sikhomba udlakela Thembe Nkomo ukuthi ngokuya kwesikhathi kuzaphela njalo lokuthi singathi ngesilungu ama leaders wonke nje aza that they find each other and they come back to their senses ngabe ngakwenzanga khonoko kungenzeka ukuthi kube lodlakela asithi uZuma angene ejele angimboni lalapha esejele into yonke le iqhubeka nje kuthulwe kunjalo akhohlakala ngiboni kusenzeka lokho
uDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusaswe Umanyano wa African Union wethule umbiko izolo usola udlakela olwenzakalayo eSwatini okulilizwe ebelisaziwa ngokuthi iSwaziland njalo usithi uhulumende kanye lalabo abatshengiselayo kumele bekhulumisane. Umbiko lo uza ngesikhathi ibandla eliphikisayo ele People's United Democratic Movement lisithi amasotsha lamapolisa kulelo lizwe asebulele abantu abangamachumi amane ekade betshengisela besola umbuso wenkosi uMswati ngokubika kwe-AFP. Ele South Africa lele pilitane lawa sesole uhulumende kaMswati ngalolu dlakela. Kodwa yena uhulumende uthi abatshengiselayo laba badiliza impahla yabanikazi. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi igama lepolisa eligcotshwe ibhasi yezuko lafa kobulawayo izolo kuroadblock ebikuKami Road nguConstable Parity Makaitei eKarimazondo. Inkundla yesayithi yona ithi inkantolo isilaye usikomitshi wamapolisa umnumzana Godwin Matanga kanye lomphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ukuthi bahlawule owesilisa lomkakhe umnumzana Kenan Machato lospetangani imali edlula i-$10,000 phezu kokuhlukuluzwa kwabo ngama polisa ngo 2019. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani ma studio 7, salibonani nonke elivasakaza studio 7. Ngithi inkosi mayibe nani ukuthula makube yini. Ngiyabonga nami okhulumayo ngufamona ungwenya ngapha emasouth ekezi eward 5 kobhewula ngaphasi kukakhansel omadala boyindebele. Ngithi hayi mina ngiyaphila, into engikhala ngayo nje bantu bakithi sikhala ngokuthi izithupha ziyazihlupha lamabhebhi azihlupha. Manje masiya ema-ofisini bathi bona asibuye lamabhebhi, amabhebhi angazi ukuthi abantu abafa ngesikhathi sebhalagwe amadeta kona tholakala ngaphi. Sicela uncedo khonapho ukwenzela ukuthi nathi njengezizalwane lakhonapho eZimbabwe sikwazi ukuthi siphile phele emakhaya sile mfanelo zethu. Ndalo ake mbonge okunye lapha ngizwa kuthiwa bayabhalisa nabo labo kuthiwa yimjibha. Hayi senzile lapho kubhaliswa khona lapha eclinic yakobhewula mhlaka-23. Hayi ngiyabonga nedi nami zake ngithole isinkwanyana nke ngihlanganise letiye. Hayi ngiyabonga ma-studio 7 umsebenzi olwenzayo, ngiyabonga kakhulu. Inkosi busise, amen.
Studio 7 linjani basakazi nabalaleli. Hii kunento ixakayo lapha, abantu bakithi kanti kutheni bantu bakithi singavuki? Asivukeni bantu bakithi, sivukeni sibambaneni sibe imbumba, sibe munye sikhulumeni ngezwe eliyi-1. Sihlukaneni bantu bakithi nabantu bempumalanga. Kuyophelelaphi lokhu esikhala ngabantu basempumalanga ukuthi iyamashona lokhu sokhala kuze kube nini? Kutheni singasukumi? Singasukumi yini inkinga yenza ukuthi abantu bangasukumi? Sizohlala sikhala ngento eyi-1, kodwa uNkulunkulu usinikezile ingqondo esifana nezabo, usinikezile yonke into efana neyabo. Kusekuhlula kuphi ukuthi abantu basukume bame bayekukhala bayekukomplaina? Kudala sakomplaina, siyabona kulanto abafuna ukusilungisela yona. Omunye nawo okuthiwa ngo-Obert Kutu ukuthi uzikhulumela uzela le, kuyabonisa ukuthi ukhuluma lokhu akuthuniweyo. So wena uzothi ubani ozothi hayi kuzolunga? Kabonisa ukuthi akulanto elungayo emva kweminyaka eyi-40.
Salubona ni Studio 7 namuhle ngiyalibingelela lonke nje basakazi baka Studio 7 okukhona lapha ngilombuzo ukuthi kanti kungani uMandzora yena ebangisana esiba against sonke isikhathi the NTC Alliance uSangray kazange waba umuntu olegama ekuthiwa NTC Alliance kwaba yi-NTCT wakontesta beku-NTCT okwamanje sekutheni efuna ukudisturba nje okusalayo thina umuntu esimfuna siyamazi yena siyambona ukuthi umthengisi nje ozama ukuthi esithengise ngiyabonga ngingabi mude upeter eplant esigabeni sempandeni ngiyabonga
Ngani nonke basakazi beStudio 7 ngithanda ukubingelela ubaba uTinamile Inkomo lo Dr. Sgande wonke nje abasebenza eStudio 7 ngithanda ukubingelela basakazi elisinike sinikeza indaba ezinandi ngithanda ukubingelela sonke sizosakithi sakomsa komthakazi abantu bakithi basemva komthakazi bavule kamehlo bakithi abachiyane lezi zinto zasempumalanga abachiyane lezi zinto zasesishoneni njengamanje babhizi ngamaphathi esishoneni bayekele ukuchaza umqondiso obalula ebusuku lemini njengamanje igugurandi yabachaya abaqeda Mandebele linjani elingezwayo bonke abantwana babalekile bangaphandle kwamazwe bacele kubo South Africa kanye bakubo Botswana bathi alikubone njengamanje amashana asethethe umhlaba wena bantu basemathebeni livulekane amehlo Mandebele njengamanje libhizi ngochamisa uchamisa into one period uchamisa into eyi-one lo mnangakho akekho umntwana wakwalwa loyise Mandebele vulekani ingqondo Mandebele ngiyabonga igama langubheka impilo nyani
Angibingelele kunguli yeStudio 7 kubafundi bezindaba kubalaleli nazo zonke izinhlaka zesigungu esiphezulu zaseStudio 7 ngithi philani nami ngiphile libahle enkosini ngilombono wami othile ukuthi ngempela yebo kufanele izano laphana siyikhiphe embusweni ukuze sithole mhlambe noma ngubani asisakhethile ozakhipha nje igameli dizani kuphawa ngoba uma ngikhangele ukuthi amaqembu lawa aphikisayo lawo engabi ngothathekile ngoba ngicabanga ukuthi lapha ngesikhathi kukhishwa umgabe bancedisa umnangagwa baselebrate lo mnangagwa ukukhipheni umgabe ngingakhumbula kulamaqembu thile ayiwayehamba phambili impela eselebrate ukuthi umgabe uphumile kanti laphana babekhipha ungqondongqondo mhlambe umuntu owayephethe ilizwe noma lalithi eliphethe ngapha kuvuza kodwa wayephetha ukuthi kungabi lihlazo njengamanje yindoda yayilobuhlakani obabuthile uma ngithi ngiyakhangela ngiqathanisa lo hulumeni okhona manje so ngizathi mina umboni wami ngabe kwenzakala ukuthi amaqembu aphikisayo ahlangana amanyane ukuze abe yimbumba akwanise ukuthi akhiphe izano embusweni kodwa uma besahamba one by one ngibona ngani bakusaselokudlala mpela ngamadlwane kusafana lomuntu otshaya indlovu ngempama ngiyasithanda isikhalanga esithi sona le charity healer kwalichanyala chahlala umhango ukhijika nginamubibi isikhalanga sangakithi leso ongangukuthi isikhwehle esesikhathele sangena ethangweni ngiye ukuthi usibambile ngoba vele uthole isikhathele engizama ukuthi amaqembu la mancane akhathele vele ngizakhumbula insizwa engutshwangirayo yazama kakhulu ongangukuthi kwakufanele iwine ngalezo nsuku kodwa ke yehluleka kunjalo iwinile so engangukuthi uma amaqembu lokho esabumbana ukuthi ngubani ozaphatha noma singangena singumanyano ngubani ozaphatha hayi abakaqalisi kusasemnyama kusase eli kusafana lokuthi impela ngugrade 1 versus form 6 so ungangukuthi amaqembu abambane ekwanisa ukuthi anyike nye izano ngoba uma esasengamaqembu fanisa lokutshaya indlovu ngempama ngibonge kakhulu mule Studio 7 ngiziphosa intambo ngingumathiya emachinge eplumtree ngithi laphana kumtshana wami uLighton Moyo ufana unjani lapho umtshana lo mfana wakho uSipho laphana labo bukhosi labo ugcino labo uSipho ngithi bafana bami thandani Studio 7 ukuze lezi news ezilohlosa Angibonge.
Labo bekunga abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weBurkina Faso, uMnumzana Roch Kabore, usexotshe umphathintambo wezomvikela umsebenzi wazifaka yena kuleso sikhundla lanxa nje engumongameli. Kubike umsakazo weVoice of America. Umsakazo munye uthi njalo abamabandla aphikisayo kwele Tanzania bathi bafuna kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze sihloniphe amalungelo kaZulu kabanzi. Singene kudaba lweMelika. Inkampani yowake waba ngumongameli uMnumzana Donald Trump e-Trump Organization kanye lomgcini-ngcebo wayo uMnumzana Allen Weisselberg betheswe icala lokungabhadali imithelo izolo okweminyaka elitshumi lanhlanu. Abatshutshisi bathi inhlanganiso le iyafihla imali engena ku-$1.7 million. Lenhlanganiso kanye lo-Weisselberg bayalilandula leli cala. UTrump yena wethule umbiko esithi lolu ludaba lokuhlukuluzwa nje kwenhlanganiso yakhe ngabebandla elibusayo elamademocrats. Siqoxelo hlaziya ezombusazwe uMnumzana Dan Moyo.
Ukuphula umthetho ikuphula umthetho regardless whether kule politics phakathi noma kula politics phakathi. So ay ngiyakholelwa ku judiciary system e-United States ukuthi udaba lolu bazolubhekisisa according to icala lakhona. Ukuthi wenziwe ukwenzile yini lokho uWeisselberg njengo CFO we company ka Trump or whether bazama ukumngcolisa nje kuzovele kuphume ma licala lelitholiswa. Ngiyayizwa indaba abayishoyo esayidini ka Trump ukuthi yi-witch hunt, ngoba esikhathini esiningi indaba esifana nalezi ziya ku-civil court azivamisanga ukuthi ziye ku-criminal court. So I'm sure ukuthi mhlawumbe kukhona abakubonayo abachuchisayo okwenza babone kuyi-criminal case. So I think okufanele kwenziwe ukuthi kulandelwe umthetho. Sibona ukuthi udaba lolu luphetha kuphi. Ma ukuthi uWeisselberg le company ka-Trump bebesenza i-tax fraud kuzocaca, and then wonke umuntu wonke umphakathi uzokwazi noma bekunjalo yinto abayenzileyo leyo noma nje njengoba esho uTrump ukuthi i-political witch hunt.
Wena ngokubona kwakho ukungaba nezombusazwe yini njengokutsho kukaTrump kumbe ikusebenza kwesandla somthetho?
Ngivumelana lawe kakhulu ukuthi ikusebenza kwesandla somthetho, and ma kuyukuthi uTrump ubona kungezombusazwe kuzovela kuzocaca if i-judiciary ngenza umsebenzi wayo ukuthi kule cala noma kula cala. UTrump uyaziwa ukuthi umuntu obeyisigelekeqe kakhulu kusukela kudala, indlela abe handla ngakhona amakhampani akhe, even ukubhadala izikwelede, siyazi ukuthi umuntu obesebenzisa abantu then angasafuni ukubhadala achintshe intengo le ebifunwa umuntu wezomsebenzi ayehlise ukwenzela ukuthi angabhadali, then agcine ngumuntu osesiya emacourt. Kula ma-court case amaningi kakhulu eNew York ngodaba lukaTrump ekubeni utreat-a abasebenzi or esingathi ngama-contractors kakubi engababhadali. So udaba lolu, yes, obviously ngoba uTrump ubengumongameli before, obviously kuzokhanya ungathi kule politics phakathi, but okusalayo ukuthi umthetho umthetho and umthetho kumele ulandelwe.
Umnamzana Den Moyo uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi posi amabili 19 nge-coronavirus yeZimbabwe izolo. Amanye amalokitshi akobulawayo abikwa esezaqeda iviki engelamanzi. Abasekeli bakamnumzana Jacob Zuma baqhunse isibhamu emzini wakhe enkandla kwele South Africa besithi abasoze bavume ukuthi aye ejele. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.